kuyakhanya ukuthi ama statistics amahlanga nase sikhuluma ngaleli gcikwane le COVID. Kukhanya abantu abaningi bayahlangana lalo. Sikhuluma kanje ka test years ukuthi lama isolation centers amanye ayeyahlale ngelabantu okwesikhathi esidluleyo. Kanti esizwa ukuthi akulabantu kuyatshengisa ukuthi umumo muvi awumhlanga. Khonoko kuyasikhomba sobala ukuthi igcikwane leli alikhethi umuntu, lihlasele nje wonke umuntu. Ungaba ngumntwana, ungaba ngumuntu omdala, lonke lihlasele. Siyezwa njalo futhi lezinye izikolo lapha kuthiwa ababalisi labantwana bezikolo igcikwane lihlasele. So kusegcekeni kathesi ukuthi lapha kobulawayo umumo wethu awumhlanga. So kudinga ukuthi kube le ndlela zokunazela sibili ukuthi sizame ukuvikela ukumemetheka kwaleli gcikwane, ngoba singaqhubeka sinje impilo zethu labantwabethu zikhanya zingaba phakathi kohlupho olukhulu.
Kuyini ngokubona kwakho okungakubangela ukuthi igcikwane leli lingani libhahile kakhulu endaweni zakobulawayo khona ngapho? Kungakubangelwa yini?
Nxa nginazelela mina umumo ongabusenza kumubangela ukuthi leli gcikwane likhanye lisabalala lingena ebantwini abaningi, kuyindlela abantu esiziphatha ngayo. Okokuqala engakutsho ngathi mina liphango, abantu ngenxa yokuthi bayaswela, abantu balambile. Uzananzela ukuthi lapho abantu abathola khona amathuba okubana bathengise la besithi informal sector, kumbe bathengise okusemthethweni bonke emthethweni, uzananzela ukuthi abantu bakhanya sebeminyene kule ndawo silo zinanzelelayo khona apha emzini wakobulawayo. Ukuthi ungahamba ngezikhathi zantamba ama kuthi ama-3 kuma-8 kabe zokugcwela abantu bethengisa imihlobo yonke, othengisa ishukela ngothengisa ishukela, othengisa amabhanana ngamabhanana, amatamatisi, amagwila, amabhetana. Khona kukhona yikho okwenza uthole abantu sebeminyene sili ngoba sebebona ukuthi le ndawo ikhanya ilabantu bokuthi ungayakiyo, abantu bayathenga. Ngokuqala ngathi indlala ebangela lokho. Okwesibili sibona ngathi abantu futhi abahloniphi imithetho yafakwayo. Labanye abantu abangelandaba ukuthi lanxa uhlala labo abantu bayatshela sihambe sifakile loko kuvala amakhala lemilomo amamask. Kodwa isikhathi esiningi yabona abantu bengakufakanga, lanxa bekufakile ubona abakufaki abakugqoki ngendlela yakhona. Baya bengavalanga amakhala, bengavalanga imilomo, ifakene ngaphansi kwesilevu la. Uzabona kuphela umuntu esesiba lentshukutshe ukuthi adonse nxa esebone ukuthi nanga amapolisa. Ngezinye indlela imfundiso ebantwini ayikangeni, yaze yazika ukuthi bananzele ukuthi lezi zinto okuthiwa sizenze bonke social distancing, i-sanitizing, asiyenzeli amapholisa kumbe umthetho. Kuyindlela yokuvikela impilo zethu.